umonakalo obangelwe izulu lesikhukhula sika cyclone Idai esihlasele indawo zeManicaland eZimbabwe sesibe isibonelo sothando langozwelo olabantu beZimbabwe ngemva kokuba abaningi befuqwe ukubuthanisa uncedo lwempahla, ukudla lemali wabehlelwe yile ingozi. Indawo zonke ezibuthanisa uncedo ezedekelele iStudio 7 ziveze ukuthi akulalutho olwedlula uthando, njalo uma abantu bezimisele balakho ukunqoba ezikhathini ezinje. Endaweni ebibuthanisa uncedo lo lwenkonzweni ye-Presbyterian Church emzini we-Highlands eHarare namhlanje emini bekusetshenzwa abadala labatsha befaka impahla ezimoteni ezifana lamarori namakhombi ukuthi ziyephiwa labo abasetshimanimani. Ezinye indawo ezifana le-Rotary Center lasezitolo ze-Econet bekuyisiphithiphithi uZulu encedisa ngazo zonke indlela. Unkosazana Mavis Dlomo, isakhamuzi seHarare, omunye ophathise emsebenzini wokubuthanisa lokulayitsha ezimoteni, uthi udubo osolukhona yikusilela kwezimota zokuthwala ukuze uncedo lolu luyefika eManicaland ngoba sokunengi okumele kuthwalwe.
Yikho lisibona lathi sithe simanyane labanye phathisana labo ekuthumeleni izinto ezizancedisa abanye bethu. Kusenjalo sesithumezile izigqoko ezabantwana konke labadala ukwenza ukuthi bayencedwa khona ngale benelise labo ukuthi bagqoke njengoba besele benqunu bengalalutho. Sesibuthelele futhi njalo ukudla, amathindi lamasepa ukuthi kufike khona ngale. Okunye kuningi kuyabuya futhi ngesonto, kodwa kukhanya ngani uhlupho olukhona ngolwe-transport ukuze luyefika khona ngale, ngoba namhla kulabanye abazasuka abazasuka namuhla ukuthi bahambise khona ngale izigqoko bathi kule ndawo ye-central lapha bazafika bahambise khona bese kuqhubekela phambili. Kodwa kuningi okuseleyo futhi kuswelakala ukuthi kuthwalwe. Yikho bese sivumele ukuthi ngcono sikuhambise in batches ngesandaba abanye bathe bazaletha okunye, ama-toiletries lokunye okuningi-ningi okuzanceda abantu lokudla.
Abaningi bathi isenzo somusa lesi siphumelele kakhulu ngoba abantu nxa bengaxatshaniswanga ngabezombusazwe bayabambana. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Mlindelo Mancitshana.
Abantwana beZimbabwe sebetshengisile ukuthi babambene njalo bakhala ndawonye bangakhathalekile umhlobo kumbe ukuthi uvela ngaphi, ungwayiphi. Inkinga esivelile kathesi osokusobala yikuba inkokheli yiyo engekhoyo lapha elizweni. Inkokheli yiyo exeganisa abantu. Inkokheli yiyo enza abantu betshone bebambeni ngentamo. Lapho obengafunakali khona inkokheli yepolitiki, abantu bazenzela izinto zabo kuhle. Lokhu siya kutshayela ihlombe sibili. Njalo kuyatshengisa ukuthi thina njengabantu beZimbabwe sesingabantu asebekhulile, asebesukumile ukudlula lapho esasikhona kuqala.
UMancitshana usekelwe ngumnumzana Lazarus Maguta, naye oyisakamuzi seHarare okade encedisa ukulayitsha impahla emarolini akade esiya eManicaland esuka enkonzeni yePresbyterian namhlanje.
Engunanzeleleyo ukuthi kungela politics izinto ziyahamba, sibili abantu abasihluphayo bona labo ama-politicians. Udubo lolu lwathi lusiba khona ngabona amanye amaZimbabweans abanye abavele bethule, abanye abangelandaba lezinto ezenzakalayo. Bonke bebambana, sabambana sonke, sahlanganisa okuyizimali kwethu wonke. Abanye sathumela imali yethu eManicaland, okuyinto enhle sibili.
Umnumzana Blessings Thole esinye njalo isakamuzi seHarare uthi uhulumende kumele aphange alungisise indaba zokuguquka komkhathi ukuze kwenqatshelwe izihlakalo ezinjengalezi.
UZulu weZimbabwe utshengisa ukuthi ubambene, utshengisa ukuthi uphathekile sibili ngemva komonakalo owenzakala eChimanimani. Lokhu kusitshengisa ukuthi abantu beZimbabwe ngabantu abalosizi, ngabantu ababambeneyo, abalobuntu. Ngoba lokhu kusitshengisa ukuthi esintwini sethu wonke umuntu umakhelwane, yisihlobo sakho. Ngakho-ke abantu abaningi baqoqene endaweni ezijiyeneyo sibili, baletha impahla ngesiphangiphangi. Kodwa nje isicelo sethu kumbe isifiso sethu bekuyukuthi ngabe kuthiwa layo uhulumeni wagijima ngesiphangiphangi, ngabe kuthiwa wasiza sibili abantu abaningi, abanye bengalahlekelwanga impilo.
Kusenjalo, imbiko evela kuhulumende ithi sebelikhulu lamashumi amane lambili abantu asebebulewe yile ingozi ka-cyclone Idai. Abantu abangaba ngamakhulu amathathu babikwa lokhu bengazakali ukuthi bangaphi, njalo uhulumende uqhubeka icela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zincedise kulolu dubo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.